Ngemvana Clement Vo ufike ngomvulo kuhambo lokwethekelela okwensuku ezilithumi ngenhloso yokuhlolisisa umumo ophathelene nokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Lolu hambo ulwenza ngesikhathi eZimbabwe sokuvame izihlakalo zokuthunjwa, ukubotshwa nokushaywa kwabantu, ikakhulu labo abathothoza uhulumende. Lanxa uVo engasakhuluma ngalentathe lezindaba ngemva kwalo mhlangano, uMdinda uthi bamthasisele ukuba uhulumende usebenza kumgceki okumenze bamncuse lequla lakhe kuzozibonela.
Sinomhlangano omhle kakhulu lomeli we-United Nations. Sikhangele inguquko kwezama-elections, umthetho wama-elections, yokuthi inotho yelizwe singayitshutshisa njani. Sikhangele umthetho omtsha okhona kathesi ophethwe yi-Parliament yeZimbabwe, iZimbabwe Development Agency.
UMdinda uqhubekethe uhulumende ophakathi ukuguqula imithetho ukuze ibe ngekhanga abakwamanye amazwe ukuzotshala imali elizweni.
Sizaqeda umthetho lo ukwenzela ukuthi abafuna ukuzasivakatshela bafake imali zabo khonapha eZimbabwe, kube le nguquko yokuphangisa ukuthi imali lezo zingene masinyane.
UMnumzana Vu ukhangelelwe ukuhlangana labenhlanganothi ezitheneyo zempilo kuphenyo olukhangele ukuqonga kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu elizweni. Isiphanamandla senhlanganiso ezizela amalungelo oluntu lezokholo umfundisi Angisoni Sibanda uthi uVo kumele alungisise akhulumisane nenhlangothi zamacele wonke hatshi icele lilodwa.
Ngokukhangelela kwami sikhangelela ukuthi-ke iqiniso lizaphuma, ngoba kulabaningi bethu abajabulela ukuthi iZimbabwe ibe ilokhe ilo isaziwa njengelizwe elilochuku, abajabulela ukuthi kube lama-sanctions eZimbabwe, abajabulela ukuthi abantu bahlupheke, ngoba bona bafuna ukuthi babuse ngandlela zonke. So ke sikholela ukuthi urapatholo uzanelisa ukuthi angakhulumi nabantu bohlangothi olulodwa.
Kunobhala jikelele ugatsha lwabatsha kubandla le-MDC uMnumzana uSalo Siziba uthi uVo kumele acaphele akutshelwa nguhulumende ngokuthunjwa kwabantu.
Ngokubona kwami eqakathekileyo kubana-ke envoy ye-United Nations fanele izokhangela ikakhulu indaba yeke yokuthengisela, kodwa singakhangeli ngenxa yethu yokuthengisela leyo asiyonto eqakathekileyo eprotest, kodwa umuntu mayengatshela ngemva kokuthengisela akhona yini amalungelo abantu abayangithengisela okunye ukuthi ayisidumo after freedom of assembly ngesilungu, ukuthi ngenxa yokuthi abantu bengathengisela balandele ngoba kuyinto ehluphileyo eZimbabwe.
Ukuthengisa kukavumi eZimbabwe kwenziwa ngesikhathi odokotela bekhalala umsebenzi njalo bekhonona phezu kokunyamalala komunye wabo uDr Peter Magombeni onakekelwa ukuba uthunjiwe ngempelaviki. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokunyamalala kwamagombeni. Izolo umphathintambo wezobudlelwano namanye amazwe omhlaba uMnumzana Sibusiso Moyo utshele into ezindaba ukuthi umagombeni angabe ethunywe ngabantu abasosekungcolisa uhulumende kamongameli emasonini nakakho. Ngimele isithu seziminisa Harare, ngiwu Gibson Bebe.